Ngibona ngazathi into engamangalisiyo enza ke leyo vele uma ukhuluma ngento ye-National Youth Service kuze ukuthi ubekwazi ukuthi ukhuluma ngodlakela. Iyabonisa ukuthi vele ma indaba yangkhona isiqalisa iqaliselwa ukuthi kwenziwe udlakela. So ngibona ngazathi abantu beZimbabwe kuze bebekwazi ukuthi wonke umuntu othi kaku-introduce i-National Youth Service indaba ekuthi aku-introduce i-violence. Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or le-youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungezwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indaba ekuthi ukhuluma nge-violence.
Abatshayiweyo ikakhulu kobulawayo bathi batshaywe ngabasakhulayo bezanu PF, kodwa isikhulumeli sezanu umnumzana Tafazwa Mugwadi uyakulandula lokho, uthi abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Iqiniso yilipi?
Mina ukuthi izano iyabulala abantu, ithaye abantu, ijike izenze i-victim akusiyonto entsha. Isuke lakho ngama-80s ithatha umuntu ithi namhlanje singu-chairman wezaphu wezano, kusasa bebuye bembulale bethi ubulewe ngabantu bezaphu bembulalele ukuthi indaba engafuna ukujoyina izaphu izaphu. Kodwa kathesi ukuthi bethaye abantu bebe sebejika bethi ngabantu babo akusiyonto entsha, bakwenza bahlala bekwenza. Ungakhumbula even isidumbu somoyi ngo-2001 owakuthiwa ngumthokozisi yenza into efana nayo, bambulala baqeda bathi ngumuntu wabo, bahlala besenza njalo. So okutsho kutafazwa Mgwadi ukhuluma lona iBhayibhili lebandla lakhe lokuthi liyaganga lijike lizenze i-victim.
Kuyiwa phambili ubona ihamba njani limihlangano, njengoba sibona izigilamkhuba lezi ziqhubeka ziphambanisa ichithwa nje?
Kusiphambili sesiku-election mode, vele imihlangano yonke siyi-political contest. So uma sokunjalo lapho kuhlanganwa khona kuyabe kusiba nodlakela, udlakela luyabuya luqansa, kusazoba worse ngoba anti kumnyaka ozayo kuyavotwa. So ibandla lodlakela eliphila ngodlakela lizalenzuva udlakela olwedlulisileyo, kodwa abantu beZimbabwe kuze bezimisele.
Ubona emaphethelweni uhulumende eqhubeka yini ngokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service lolu osoludale inkulumo?
Njengoba uhulumende ethatha izikhiwi engaluvuselela elethi lize ayisilo lokuvuselela umnotho kodwa ngelokuzigcina embusweni. So i-youth service ingenye yezinto ezayigcina embusweni, so bangayivuselela kungazabe kusimangalise lokho.